lokhu kuza ngemva kokuba amazi kasikhala eyamukelwe ngemibono etshiyeneyo uhulumende esithi ajojozela udlakela elizweni. Kodwa isikhulumeli sebandla umnumzana Daniel Molokeli uthi baza kumalosikhala lapho ethonisiswa.
Sina silayi siyamsekela umhlonitshwa uvice chairman wethu, siyabe silayi icala lakhe leli mali ngena kusasa, so asikulahlanga ukutsho kwabanye abantu. Thina ukubona kwethu kalacala athi ngoba amadala ukuthi aqhulwe, but thina njengemduka sekela iliga lasesektari wethu onalikonekekelayo namhlanje and kusasa futhi sizavukela sengisaphona.
Kodwa abanye baveza ukukhathazeka ngamazwi kasikhala besithi ujojozela udlakela elizweni. Ilunga lezanu PF emele eChegutu West umnumzana Dexter Nduna uthi lokho akusiko kwakuqala usikhala ekhuluma amazwi anje ejayele ukuwatsho edayele eParliamente, kodwa ke eParliamente uyabe evikelwa ngumthetho.
Uyabona Secretary for Information Comrade Simon Kaya Moyo ezanu-PF ufakile umbiko otshengisa ukuthi hayi inkulumo enje njengale ekhulunywa ngosikhala ayilunganga. Yena vele nxa khangelwe inkulumo yakhe noma eParliament yakhulumi indaba ezingelahlonzi, but eParliament uyabe sithi yena ule community ayinikwa i-standing rules and orders protector, but nxa sokuphandle ngale ayile kwi-insider i-violence uzama ukuthi agenqile uhulumende.
Usikhala ubikwa ebizwe ngamapholisa namhlanje eHarare Central Police lapho ahambe khona ekuseni ebhekezelwa ligqwetha lakhe umnumzana Obey Shaba lapho afike esethethwa umlando wokuzama ukugwenqula uhulumende owakhethwa nguZulu ngendlela ephambana lesahluko u-Section 26 somthetho we-Criminal Code. Igqwetha lakhe uShaba uthi ukhathazekile ukuphuza ukulungisisa amaphepha okusa usikhala emthethwandaba okwenziwe ngamapholisa okwenziwe ngasathonisiswa namhlanje.
I'm with him for law and order department, Harare Central Police Station.
Silapha e-law and order e-Harare Central Police Station. Kwetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende okungekho emthethweni. Sesiphendulile lokhu akwetheswe khona, sikwala njalo sesilungiselele ukuya emathethwandaba.
So we are waiting for the police to put it out in order and take him to court.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthi uhulumende uyakwazi ukuthi uZulu uyafuthelwa ibunzima obuselizweni, ngakho ukubopha kwenze usikhala yindlela yokuzama ukuncindezela kanye lokwethusela wonke umuntu.
Kutshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende ngakatshintshi njalo uzimisele ukube lokhu encindezela uZulu, ngoba uJosikhala into ayikhulumayo yinto esavela siyikhuluma sithi uMugabe masigo. UTsvangirai waze waya ku-TV la ephume sithi uMugabe izamkhipha by any means necessary. So lokho sokumangalisa kumbe sokuthi especially ngendaba kaJobhakula, kodwa njengohulumende ofuna ukusebenzisa ama-tactics okuthi ancindezele uZulu njalo nje ukuthi afake ukwesaba phakathi kwabantwana bakaZulu ukuthi bangacabangi bangabi lomcabango wokufuna ukukhipha uhulumende.
Ukubotshwa kukasikhala kulandelwe imbiko yosekelwe enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini ezigoqela uTwitter, Facebook lezinye, ivela enhlanganisweni ezilela amalungelo oluntu ezigoqela uZimbabwe Lawyers for Human Rights, zona eziswele ukubotshwa kwakhe. Usikhala ukhangele ukumiswa phambi komthethwandaba ngolwesithathu ngemva kokuba amapholisa ebelesidensi ukulungisisa ingwalo zokuthi athonisiswe namhlanje. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.